Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kudayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa benze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezitshiyeneyo ethulwe inkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila lolwamalungu edayele ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Tendai Biti ngumnumzana Rusty Markham. Ekubaleni okwabantu ababakhethileyo ngomgqibelo uZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba labanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406 kwathi abedlula amakhulu amathathu lamachumi phose amane 337 bakhethe uBiti Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejwayele into zakudala ezintsha bayazitshiya ngoba bayibona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoprezidenti etshilo uthe amabizo amakhandidethi ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqitshiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ama-candidates laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selidabuka phakathi njalo ngalilamaqhinga okulwisana le-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezincwethi ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga, kutshengisela ukuthi izinto azihambi kuhle.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyi kulokuthi i-united a very critical juncture kathi esingabe thiwa yisikhathi lapho abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazwisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangane abaningi abakhona kade bekhaya uchamisa uzabavikela. So uhlelo lolu ubona lwenziwe kanje bekuyindlela enhle yokuthi abangane abadala uma bekhitshwa ngabantu bephume ngendlela engasoze benze bezondele uchamisa bebhazula.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla le-ZANU-PF kudale le-Central Committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla le-CCC
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzani, abakwazi ukuthi bakhangele ngaphi baya ngaphi. I-nomination court ikhona ngolwesithathu kodwa abambuzile izolo intathela izindaba wehluleka ukubanika i-list yama-candidates ngoba akalawo lawo ma-candidates.
Ibandla le-CCC izolo lethulele uZulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguZulu ese-consensus candidate selection ezabelweni zonke zelizwe. Kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.